sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 kuMbimbi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sezibhedlela ezingasela mithi lokunye okokusebenzisa.
Lapha amadokotela labo bastrikile baqale beku-ghost law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors.
Umongameli wakwele South Africa, Mnumzana Cyril Ramaphosa, usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ezivalisa ukususa izijeziso zenotho.
Kwakwaba ne 100 days laphana, kwaba nakho lokuqala okunye afese ngenofisi. So asikabi kwazi, enxa kungaba yikukhuluma nje okujwayele kuyikho kwepolitiki.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe, Mnumzana Tinashe Jonas, ubotsha isithi ufuna ukuyabopha umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebeqede izifundo ama-specialist consultant kumbe senior doctors ngesilungu sebekhalele umsebenzi besithi umsebenzi unzima kakhulu ngenxa yokusilela kwezinto zokusebenzisa esibhedlela. Odokotela beParirenyathwa eHarare yibo asebeqale ukufaka phansi izikhali zabo. Bathi ababuyeli emsebenzini nxa umumo esibhedlela ungalungiswanga ngoba ususedlula okonakala okwakukhona ngesikhathi kuze kukhalale umsebenzi odokotela abasafundela umsebenzi nyakenye. Lokho ngokwakuqala ukuthi odokotela asebeqede izifundo bakhalale umsebenzi ngoba esikhathini esedluliyo kwandise ukukhalala odokotela abafundela umsebenzi abathiwa ngama-junior doctors ngesiNgisi. Namhla bekuselatshwa izigulane ezidinga uncedo lwesiphangiphangi abathiwa yi-emergency ngesilungu. Kwesatshelwa ukuthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela laba kuzasabalala kufinyelele amanye amadolobho. Umholi wesibhedlela sempilo udokotela Solwayo Ngwenya utshele Studio 7 ukuthi kobulawayo bebengakhalali umsebenzi udokotela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo-councillor wedolobho leHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe ukuze sizwe umumo wesibhedlela osokubangele ukuthi odokotela bekhalale umsebenzi.
Ezibhedlela isimo kasimanga kahle ngoba abantu akabalazimali zokuthi bakwanise ukubhadala imali ezifunakala ezibhedleleni. Lapha amadokotela labo bastrikile baqale beku-ghost law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors. Isimo sangikhona sesibi kakhulu ngoba ilizwe kalisatshengisi ukuthi vele kuya ngaphi. Inhlupho ezigcweleyo, abantu sebeswelakala ngenamba enkulu kakhulu emalokishini lapha esikuwo. Sisithola udubo olukhulu wokuthi inkinga zangikhona seziningi kakhulu.
Nxa usithi isimo sibi kakhulu ezibhedlela, simi njani? Ungasichazela nje ngamafitshane.
Ungaya esibhedleleni ngathesi ungenamali ukuthi u-private doctor wakho akulande kuso, bayafika bakutshele kuphela ukuthi lapha singakukhangela sikunike incwadi yokuthi uyahamba wedwa uyozithengela imithi enje enje sebekuphumisa. Yisisimo esikhona kathesi, uyozibonela wedwa wena.
Manje bona abantu belokhu behamba inezibhedlela ezinjalo.
Abantu ye uma ungakayi khona akungazi lutho ukuthi kuyini indlela indlela ozabanjwa ngayo uyaphongukuhamba ngoba sesijayele ukuthi uyahamba esibhedleleni uma ungagula kodwa ukuthi ungafika khona ngale lawe sizibonela wethu ukuthi laba bantu akabala ncedo abanika lona siphonga uphenduka lawe ngoba ula ndlela ongayiyala ngayo ukuthi uziphendukele uma bekutshela ukuthi siyasila mithi kambe uyozithengela imithi enje 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 engakunceda kwesikhatshanyana otherwise simelele ukuthi izinto zizanjini.
Lowo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukhansila wedolobho leHarare, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonale esigodlweni. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ukuze lithuthukise umnotho walo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge uRamaphosa ngokuchothoza izijezo zenotho athi ziqhubekela phambili zisinda umnotho weZimbabwe. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhuba inhlelo zokuguqula isimo esikhona kwezombusazwe kanye nakwezamabhizinisi ukwenzela ukuthi abafuna ukusungula amabhizinisi bevela kwamanye amazwe benze lokhu bechelesile.
The creation of an environment which welcomes business and investments from both local and international investors remains high.
Ukulungisa umumo okhuthaza ukusungulwa kwamabhizinisi kanye lokuletha imali evela kwamanye amazwe kuphezulu kwenhloso zikahulumende wethu. Kwezombusazwe, uhulumende wami uzalondoloza ukuthula okuyikho okuqakathekileyo ekweneliseni inhlelo zethu. Sesiqalise uhlelo lokukhulumisana lamabandla atshiyeneyo.
Wodwa uRamaphosa ubuye wakhuthaza uMnangagwa ukuthi alungisise inkinga ezixosha osomabhizimusi baphandle ukuthi bazosungulula amakampani eZimbabwe. Lokhu kugcizele ngumnumzana Thembelihle Sihwa, yena oyisifundi sezenotho ekolishini le-University of Science and Technology, othe uhlelo olufana lokubambela abakampani ingxenye yesabelo kuxosha osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi basungule amabhizimusi eZimbabwe.
Yeah, sesuzwile sibili umhlangano okade khona phakathi kukamongameli lo mongameli weSouth Africa uRamaphosa. Uright sibini ufuna ukuvumelana naye ngoba ukuze abantu abafuna ukuzoinvesta elizweni bebuye sibili kule mithetho eminingi-ningi abayesabayo njalo ingalungiswa maybe bengaqalisa ukubuya.
Intatheli izindaba yomsakazo weZBC unkosazana Judith Makwanya akasekho ubele iminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu i-55. UMakwanya ubhubhele esibhedlela se-Avenues ngemva kokutshaywa inhliziyo. Ubesaziwa ngokuloba indaba eziphathelane lokuhamba-hamba kwamnumzana Robert Mugabe sangumongameli welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele imuli yakomakwanya amazwi enduduzo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla elincane eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa njalo uzalala esitokisini futhi lamuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Danford Halimana utshele iStudio 7 ukuthi uJonas ubotshwe izolo esendleleni esithi uya ehofisini kaMnangagwa ukuyambopha kanye labasekeli bakhe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga. Wengeze wathi uJonas ubotshelwe icala lokuthuka uMnangagwa emazweni agoqela awethula emsakazweni we-SABC nyakenye. Uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukubotshwa kwakhe kuza ngemva kokubotshwa komunye njalo esilisa obikwa watshela umsekeli weZANU-PF wayeqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi ngamthandi uMongameli. Umthetho wokubopha abantu abachothoza uMongameli lo wawusetshenziswa nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli ngenkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu njalo engcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngicabanga ukuthi Mnangagwa wathi engena embusweni laphana wathi yena eseletha okutsha uzalalela abantu, abantu bamele bebele inkululeko yokuthi bekhulume abakufunayo. Kwahlala isikhathi-ke abantu bengabothwa ngokuthethisa umongameli welizwe, but sibona sebeqalisile njalo kwenza khona ukuthi abantu babothwa ukuthi akuthethisa umongameli welizwe. So kuyasidengisa sobala ukuthi kulutshwana kakhulu okutshintshile ngenxa vele kukhona, ngoba isikhathi esiningi uhulumende kaMnangagwa uyakhuluma ukuthi sentshintshile kasayenzi lalokho, but bephinde benze khona okwakusenziwa ngomgabe, ngoba ngesikhathi sakamgabe abantu abaningi babothwa bebothelwa-ke ukuthethisa umgabe.
Abanye babo uNdebele bengathi kumele kube le migomo kodwa khonapho, ngoba bakhona abanye abathukayo mpela abathethisayo okungela nhlonipho phakathi. Ungathini ngalokho?
Kule esikhiweni okuthiwa yi-thin line phakathi kokuthi kuthiwa umuntu uthethisiwe njengomongameli lokuthi unika amalungelo okuthi bekhuluma abakufunayo, but isikhathi esiningi uzathola ukuthi abantu babotshelwe ukuthi kuthiwa umuntu uthe uzonda uMnangagwa, umuntu uthe yilokhu lalokhu. Ngizananzela ukuthi even uMnangagwa wathi ngena wayisola imithetho yonaleyo, wathi imithetho emele ikhitshwe, kodwa nangu-ke sebeyisebenzisa. So I think kumele sikhangele ukuthi nxa uthiwa umuntu uthethisile uyabe ethethiseni njani, la imithetho ekukhayele khona. So ukuthi ungathiwa umuntu uthethise upresident, bona ngani into ehluphayo, ngoba upresident is a public figure okumele kwesinye isikhathi ethole layo i-criticism.
Umthethwandaba waphezulu ngesikhathi sikaMgabe wethula isinqumo esasisithi ukuthuka umongameli akumelanga kube lecala, kodwa ubaba uMnangagwa waphikisa leso sinqumo ngesikhathi engumphathintambo obona ngezemithetho. Okwamanje amagqwetha athi azabuyela njalo emthethwandaba ngodaba olufanayo, ubona ephumelela na?
Ambona ngani balakho kakhulu ukuthi bephumelele, ngoba uzananzela ukuthi nxa umuntu engumongameli welizwe akumelanga vele ukuthi uthwele icala ukuthi uthethisiwe. And uzananzela futhi ukuthi bonke abantu abahanjiswe ecourt mhlawumbe abafika ama-300 owakuthiwa bathethise umongameli welizwe, akula ngisho nomuntu oyedwa owagwetshwayo, bonke batshona bephuma. Bona ngani amagqwetha angahamba e-court eyi-challenge indabana le kulethanto ukuthi bangayiwini.
Lo uMnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa icingweni leNtungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma, yena othi abantu abethuka umongameli kumele bebotshwe bejeziswe.
Zwana mfowethu, into le ibaluleke kakhulu kakhulu kakhulu, asonto omele siqhuthe ugatsha ngayo. Singabantu abavela esintwini, siyakwazi thina ubana wonke umuntu omdala uyevele engumzali wakho. Ukusuthi wena unje ungatholakala uthethiswa ngothuka ubaba ngumama elakhelane laye, ubujeziswa okufanayo lokuthi uthethise owakho ubaba lo mama. Ihofisi kamongameli welizwe ihofisi esuka ku-constitution eZimbabwe. So nxa wena uzakuthi wena hloniphani ama-rights ami lani, kodwa ungafuni ukuhlonipha ihofisi esuka ku-same constitution aleyo ebambe ama-rights akona lawo, futhi uyawufunda ukuthini? Namhlanje sihlezi lapha sikhangele ubaba uNelson Chamisa uzama ukuncintisa kona angenabe ngu-president. Sithi kona-ke mhlawumbe ngelakhe ethize ukutholile ukuba umongameli isehofisi naleyana, abantu bezabe sebemthuka. Kungaba yinto eqondileyo nayo naleya. And ilokuzeni impendulo eyodwa elungileyo yikuthi na akulunganga. Uyabona ukuthuka lokuchothozela kwabantu sithi ngesiNgisi criticizing yinto omele siza kuthi zithiyeni.
Yebo, bakhona abathi uTinashe Jonas usuke edlulise amalawulo ekuchothozeni uMongameli Mnangagwa. Kodwa kulalo njalo obotshiweyo obikwa etshele umsekeli wezanu PF obegqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi akamthandi uMnangagwa, licala elingabotshela umuntu yini lona lelo babuthiwe?
Leyo indaba okhuluma ngayo yantobona siyindaba e-specific engazi ukuthi kuyenza nehamba njani ukuthi umuntu azafike ekubotsweni konabo. Ngoba abantu abanamanye abantu sebekhuluma unomzali bavamile vele bafuna ukukhuluma i-one side story kuphela. Yena le ezaseva yena umuntu yena lo kuphela. Ingasakhulumanga yonke izivale sikhangele le two sides ngoba akula ndaba engela two sides. Kuleyale side leyi side. So wonke amasayidi lana angalalelisisa kuhle kuhle kucubungule kuhle. Uzathola ukuthi kona layo emhlawumbe uqhume edlulisa amalawulo kumbe uwezele kwanasho ukuthi kona i-potential yokukhoza i-fight ngoba mina nxa ngisigoli kipasanesana ungakwazi ukuchelela njalo. Andilami ngomuntu ngingasitona ngizonda.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi kufe abantu abalichumi lasikhombisa kwadlengula njalo inani elifanayo labesifazana ngesikhathi yamasosha lamapholisa ekhahlameza abantu phezu kokutshengisela okwenzakale ngenyanga kaZibandlela. Embikweni ewethule namhla inhlanganiso le ithi njalo ukuhlukuluzwa kwabantu ngohulumende kusaqhubeka elizweni. I-Human Rights Watch ikhuthaze amazwe ayakhelane leZimbabwe ukuthi angenele kumiswe ukuhlukuluzwa kwabantu lokuthi njalo kube lophenyo phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kwabo libutho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginguMike Gobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo always the connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngokwenziwa ngabatsha abenza imisebenzi yezandla okuthiwa ngesilungu ngama-startup. Omunye wabo, ijaha elafunde nas, uFarai Musendo, olenkampani elenjongo yokubutha amaplastiki. Ewagike kuphume amafutha awe-diesel lokunye okuthiyeneyo. Sizwa njalo ukuthi umphathi ntambo obona ngezomfundo ephakemeyo uProfessor Amon Muruira usanda ukuthi uhulumende usenikeze ama-college amahlanu imali efika izigidi ezinhlanu eyokuthenga imitshina ezabe isetshenziswa ngabantu abafunda izifundo ezihambelana lohlelo lwemfundo ye-science, technology, engineering kanye le-SAM e-mathematics. UProfessor Muruira uthi ihlelo ezizaphuma ema-college lawo ezifana lohlelo lukaMusendo zizasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Yini umbono wenu mayelana ngesenzo sikahulumende? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe abalisa ile-Australia lele-Singapore asemise ukusetshenziswa kwendizamtshina yohlobo lwe-Boeing 737 MAX 8 kulandela ukuwa kwendizamtshina yohlobo lolu e-Ethiopian Airlines kwafa abantu abafike phose amakhulu amabili. Usomlomo wedale le-Senate le-Melika unkosikazi Nancy Pelosi uthi ukuzama ukususa umongameli Donald Trump ngevoti elithiwa yi-impeachment yikuchitha isikhathi ngoba umnumzana Trump engasimuntu olesisindo. Kulandela ukulobelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lele South Africa namhla eHarare emhlanganweni wesithathu weZimbabwe South Africa Bi-National Commission, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe kusobala ukuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaphumelela ikakhulu kunhlangothi zokulima, ezokwenjiwa kwemigodi kanye lezokuvakatsha. Ukuze sizwe ukuthi ngempela kulenguquko kwezokulima na, sixoxele umeli wemakhokhova edale lephalamende umnumzana James Sithole okukomiti ebona ngezokulima kuleli dale njalo engowebandla le-MDC.
Kuzathatha-ke isikhathi ukuze thina ephalamende thina kukomiti sikubone khonokhu-ke ukuthi ngeqiniso ngeqiniso yizinto ezenzakalayo, yizinto ezihambekayo. Ngikhuluma kunje-ke namhlanje besiphatheke besinquse labe sithi khona ama-association kumbe abameli babalimi ikakhulu abalima igwayi ngoba siqakathekisa igwayi ngoba igwayi yilo isilimo esiletha imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency ngoba sinanzelela ukuthi kathesi ubuzima obuselizweni kakhulu ikuthi siyaswela imali evela kwamanye amazwe ukuze sikwanise ukubana sithenge izinto eziqakathekileyo ezidinga ukuthi sisetshenziswe phakathi kwelizwe esiqondana nahlanganise ipetroli amafutha okuhambisa izimota imithi yokulatshwa kwabantu lokunye nje okuthiyeneyo so esikwenzileke namhlanje besibabizile lalokho okuthiwa khona itobacco i-marketing industry marketing board so besibabuza ke ukuthi bazilungiselele okungakanani ukuze sibabuze ukuthi banayo yini imali eyaneleyo ukuthi bethenge igwayi elivela ebalimini njalo bazanelisa yini ukuthi bethenge kungela kuphuza ukunika abalimi imali zabo imfanele zabo njengalokhu esiyake sikuzwe ke iminyaka edlulileyo bathe bona bakhangelele ukuthi isivuno salunyaka isigwayi sizabe siphansi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi akufanelanga eleZimbabwe lithabele phezulu ngoba iParliamente yeSouth Africa isazohlolisisa lezi izivumelwano.
Jazi izivumelwano eziyophuma kule Financial Commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo eParliamente zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliamente South Africa bayichithe. IParliamente South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi isakulu okuhambisana lokwamalungelo abantu ezinto ezinjalo. So sibona engathi iye bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implementa kusoze ku-implement.
Ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kucheva uthi kufanele uhulumende enanzelele ukuthi inotho yakhe ayihoqoluzwa ngamanye amazwe.
Ayisinotho entsha le eyokuthi kulaba bilateral commission. So iSouth Africa ibona njengani khona ingathuthuka sibili ngenxa i-economy yeZimbabwe iphansi. Angiboni ukuthi layo iSouth Africa ingafuna ukuthi i-economy yayo iwe phansi. So baye besenza ama-policies athuthukisa i-economy yabo abeSouth Africa. At the expense of the Zimbabwean economy.
Umnumzana Sithole uthi khona kuzacaca kuhle ikomiti yakhe ingacubungula okuningi ukuthi eleZimbabwe limi ngaphi kunotho yezokulima.
Okwakathethi ngingathi mina kungaba nzima ukuthi ngithi okukhuliwe ngumongameli kuliqiniso yini kumbe kashiwo qiniso kodwa siza ke kuzavela ke ngokuya kwesikhathi kodwa okuphume namhlanje ukube sobala ke ukuthi isivuno sethu sizabe siphansi ngenxa yendlala okunganiki kuhlekwane kwezulu kodwa okunye ndithatha ukuthi ngikutho futhi okwenzakaleyo ikakhulu i-TIMB leyo esithi khona ngesilungu yi-regulatory authority emsebenzini yokulinywa kwegwayi encwadini esasibabhalele yona sicela ukuthi bebuye bezonika lokhu esithi khona ubufakazi umethi i-oral evidence kukhanya babuye bengazilungiselelanga so okutho ukuthi khona kasisatholanga futhi okuningi kibo bazaphenduka ke ngolunye usuku sebelakho konke ke okufaneleyo okungasincedisa ukuthi sithathe ke izinqumo kumbe senze ama-recommendations kulabo abakhokhelayo leParliamente yonke kusiya ke phambili.
EleZimbabwe lisanda ukulobelana izivumelwano ezifanayo leBotswana njalo umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi wachasisa ngemva kwemihlangano ukuthi imali izafinyelelwa ngosomabhizimusi belizwe lakhe abafuna ukusebenza eZimbabwe yathi ngohulumende njengalokho okwaphuma kumaphephandaba elizwe. Uhulumende uthi useqinisile ubudlelwano lamanye amazwe njalo ulwisana lezijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngumanyano we-European Union kanye lelizwe leMelika ngoba isithi zibuyisela umnotho welizwe emuva. Ukuqhamuka ingxoxo mpikiswano yabantu bokuza kwele South Africa ngemva kokuba isiphathamandla sebandla le-ANC njalo engusiba lukhulu premier ngesilungu wesabelo seGauteng umnumzana David Makhura ethe abavela kwamanye amazwe badume ngamacala athile kukanti njalo ezibhedlela sebebaningi okokuthi izibhedlela sezisindwa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
I'm very concerned that in some specific crimes, specific nationalities of foreign nationals are involved. Drugs, there's specific nationalities involved in drugs.
Ngikhathazekile ngokuthi kumacala athile kulezi zalwane zawamanye amazwe okwaziwayo ukuthi yizo eziwadalayo. Kulabaziwayo ukuthi yibo abathengisa izidakamizwa. Kube khona abadala amacala alodlakela kugoqela ukubulala lokubamba inkunzi imoda ezithwala imali.
La yiwo amazwi kamnumzana Makhura asechiye umphakathi udabukene phakathi. Abanye besithi limqotho kanti abanye bathi inkulumo eyingozi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sipho Dube uthi le inkulumo yokuzama ukuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo.
Angeke kuthi abantu beganga kuthi ngabantu bangaphandle ngoba waphakathi. Umuntu uyisikhange edwa. Hayi ngokuthi ubuyaphi noma kwezenjani. Ngoba uma sithiyabhekana khona phe South Africa bakhona vele izigange zanha.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mfanelo Sibanda uthi liqiniswe elaziwayo ukuthi inkunzi esabekayo ebanjwa ngitsho libalele emalokishini agoqela iHilbo, Beria neUvel yenziwa ngabadabuka eZimbabwe. Uthi kufanele abenza lokho bazinuka amakhwapha hathi kwala ukusolwa bona besona.
Iqiniso vele abantu bakithi bayona la eSouth Africa ungathi uyabheka izidumbu ezima everyday masima la eSouth Africa zenziwa ngabantu bakithi, bebulala abantu bakithi futhi. Bese kuba ngumthelela ngoba babulala nabo abantu baseSouth Africa. Yikubona ukuthi abantu baseSouth Africa abaningi uma bekhuluma bagxeka kakhulu abantu baseZimbabwe. Ikakhulu ehlangothini lakithi futhi emathebele.
Usehlakalo esenzeke lo nyaka sokubulawa kwamalunga emuli ayisishiyagalombili abetheswa icala leli yizizalwane zeZimbabwe. Wayengiphatha indaba ogatsha lwezamapholisa umnumzana Fikile Mbalula. Waveza ukuthi ababamba imota ezithwala imali inkunzi besihlomile ngababe ngamasoja eZimbabwe. Kanti kumphathi intambo ogatsha lwamapholisa umnumzana Bhekicele uthi imbiko yababulela umlingisi owaziwayo uSibusiso Gwinana bemthathelwa umakhalekhukhwini wakhe lokushini lesosha nguve ngeviki epheleleyo ukhombisa ukuthi kungaba ngabakwamanye amazwe. Umgcinihlalo we-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Simanda uthi abaphikisani lalokho okuthiwo uMakhura ngoba ubengasoli abokuza bonke kodwa ekhuluma ngobufakazi obuphuma emapholiseni asezibhedlela.
Ubengathi abantu bokuza jikelele bahlala besenza amacala wathi yena kunamacala nobugebengu obuthile obenziwa yizizalwane zamazwe athile. Kanti njalo uma ekhuluma ngendaba yasemtholampilo upremier uthe yena bakhulumisana nalawo mazwe ukuthi akhokhe hayi ukuthi labo bantu abagulayo bajikiswe bangathola usizo ezibhedlela.
Kulabanye abathi besabela ukuthi ukuphindwa kwalezi nkulumo ikakhulu iziphathamandla ze-ANC kanye le-Democratic Alliance kusazoqhubeka njengoba kuyisikhathi sokulungiselela ukukhethwa bese kugcina kudala ukuhlaselwa kwabantu bakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedictine Sapho.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sezibhedlela ezingasela mithi lokunye kokusebenzisa. Umongameli wakwale South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Ideal Zimbabwe ubotshwa isithi ufuna ukuyabopha umongameli Mnangagwa labasekeli bakhe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.